Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 27 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, sebezenkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe.
Ama COVID patients wonke ayahamba eUBH kathese ku amanesi ase strike. So ubona ukuthi u-one nurse uzokwanisa ukunisa ama patients amaningi. Konoko akuhambe kuhle kuyabangela ukuthi unesi lo aqine abambe umkhuhlane.
Abongi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals bathi basengozini enkulu ngenxa yenyathelo lokuthi leso sibhedlela sesigcinelwa abaqiniswa ngumkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa ngolumsakazo. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gcikwane lokhu bengamakhulu edlula amahlanu 514 labulala abangamachumi amathathu lane 34. Ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 129,866 emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithiyangalolunye 844,542 labulala inkulungwane ezidlula ezilitshumi lasikhombisa 17,682 wasinja inkulungwane ezingamakhulu phose ezenhlanu 489,948 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilitshumi lasithupha 16,480,680 kuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 653,292 abasinde kuye beyizigidi ezedlula ezilitshumi 10,091,141 kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Abongi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals bathi basengozini enkulu ngenxa yenyathelo lokuthi leso sibhedlela sesigcinelwa abaqiniswa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi izibhedlela ze-Thorngrove le-Ekusileni zilungiselelwa ukwamukela izigulane lezi. Ukuthi impilo hospital hiyo esiza kwelapha eminye imikhuhlane koBulawayo. Wonke jikelele ubathabile Masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Izibhedlela ezazivele zilungiselelwe ukuphatha ababanjwa yi-COVID-19 esekusileni kanye lese-Thorngrove lokho zingakapheli ukulungisiswa. Okwamanje abantu abagulayo belatshwa e-UBH kanye le-Thorngrove. Kodwa abongi esibhedlela se-UBH bathi lokhu kubafaka engozini enkulu ngoba bebalutshwana abasebenzayo ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngabanye babo kanye lokusilela kwempahla yokuzivikela. Umnumzana Anthony Majongo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi e-UBH uthi kunengi okungaphathwa kuhle ngaleli nyathelo.
So size indawo yokuthi ama-COVID patients wonke ayahamba e-UBH kathesi. Kati lapha ngibone kule nkinga lapha ukuthi vele kathesi amanesi ase strike. So inkinga ngeke ukuthi sizobona ukuthi u-one nurse uzokwanisa ukunisa ama patients amaningi. Konoko akuhambe kuhle kuyabangela ukuthi unesi lo aqine abambe umkhuhlane.
Omunye osolelesi sinqumo uDokotela Mthabisi Bebe othe lokhu kukhomba ukwehluleka kukahulumende.
Kungabe kungumbono omuhle kodwa into eqathekileyo ukuthi kulesibhedlela kuthiwa yikusileni hospital igovernment iyehluleka ukuthenga imithi, ukuthenga imbheda, ukuthi iye kusileni hospital ivulwe ukwehluleka kwe-government yikho sibona i-government ziqasa ukusebenzisa i-United Blue Hospital. And futhi into kumele siyinanzelele lapha yokuthi ye kule coronavirus but kulabantu abaleminye imikhuhlane, abale-TB, abale-HIV, abale-diabetes. So abantu laba bazeyakuya ngayo. Impilo yona iyodwa angeke ukwanise lokho ngoba i-staff sangkhona sinlutshwane. Amanesi zaku-strike.
Umnumzana Mike Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi isikhathi sesiside kulokhe kuthiwa izibhedlela ze-Thorngroof lekusileni ziyalungiswa.
Lokhu kuyadangaza inhliziyo kakhulu ngoba singakhangela i-corona leya isiyo into eqalise lamhlanje. Kuyinto esilezinyanga lezinyanga. Sikhuluma ngezibhedlela ezekusileni lase-Thorngroof kade zivele zimile zona zilaphana. Okungangokuthi into yathi ifunakala njengama-renovations kuphela. Kodwa singakhangela isikhathi sakhona ukuthi silapha kareza ngo-July into leyi kwaqalisa i-lockdown yokuqala ekupheleni kuka-March. Akulanto esiyenziwe mayelana lokwakha kumbe ukuthi indawo lezi zifanele ukuthi zibe ama-quarantine centers. Kuyinto edabulisa umoya sivili.
Umqondisi wesibhedlela sempilo usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya uthi inyathelo lokwehlukanisa izigulane lenza kube lula ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane.
Omongikazi labo dokotela labo ba umkhuhlane uyabahlasela njengabantu. Yenele ukuthi bahlasele behamba khonapha behlangana lani ku-community kumbe ubahlasele ezibhedlela. Yikho nxa sikuthi sibahambisa endaweni lapha okubonakala khona ukuthi umuntu wonke ule coronavirus begqoke kuhle izigqoko ezembatho okumele bazembathe bewonga laba abantu. Kuzanceda ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
Imizamo yokuxhumana lomqondisi we-United Bulawayo Hospital udokotela Nasisiya Sitswanga yehlule. Unobhala wakhe ubethi usemhlanganweni. Kodwa utshele abephephandaba le-Chronic ukuba ngempela viki besebelalise izigulane ze-COVID-19 ezilikhulu lambili i-102. Wengeze wathi ezinye zezigulane ebezise-UBH kumele ziye empilo zilindele impumela ngemva kokuhlolwa ukuba bangabe bele-coronavirus na. Inani labantu abalegcikwane le-corona koBulawayo lokhe liqansa okuveza ukuba idolobho leli lisengozini enkulu. Kunje, inani lasebetholakale bele COVID-19 selingamakhulu edlula ayisithupha i-664. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ijale lePhalamende libanjwe ngamandla ukuma ukusebenza ngemva kokutholakala kwabantu abane bele COVID-19 abagoqela amalunga amabili aleli dale isisebenze esisodwa sedale lentathela izindaba eyodwa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukumiswa kokusebenza kwedale lePhalamende kuze ngesikhathi sekulamankampani ambalwa asethe ama ukusebenza kanye lezibhedlela ngemva kokutholakala kwezinye zezisebenzi zile COVID-19. Lokhu kuvezwe ngumabhalane omkhulu wePhalamende uMnumzana Kennedy Mugove Chokuda othi laba bantu bathole leli gciwane behamba ngomsebenzi ezabelweni ukuyahlangana loZulu. Laba bantu sebexwayiswe ngabezempila kahle ukuthi bahlale emzini yabo bangahlangani loZulu ku self quarantine. Lesi sehlakalo siza sekulembiko njalo yokuba kulesiphathamandla sebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe esesilahlekelwe yimpilo ngemva kokuhlaselwa yile ligciwane. Omunye wabasemkhankasweni yokulwela ilungelo likaZulu uMnumzana Rejoice Ngwenya ongumkhokheli we Coalition for Market and Liberal Solutions uthi kusobala ukuba kaluqakathekiswa lolu daba lokusabalala kwe-COVID-19.
Umumo wezempila kahle kawumanga kuhle. Amadokotela, amanesi bayakhonona, ngabalazi imali zokuhamba emsebenzini bayalamba. Kukanti uhulumende esilaye, imali zakhona ziyabe zilokhu zithathwa zinika amasosha amapholisa. Ukuthi udibele ngabazwisisi ukuqakatheka kwempilo kulogcibo igciwane le-COVID kathesi. Balokhu bephitsheka ngokuthi bajabulise amasosha lamapholisa. Akulamsebenzi lokho, akulampilo phezimbakwe.
Umqondisi wenhlanganiso yeGwanda Community Youth Development Trust, uNkosazana Sichasisile Ndlovu, uxwayisa uhulumende ukuba amise imbuthano eqoqwa iziphathamandla zakhe okuphambana leziqondiso ze-lockdown azibekayo.
Abakhokheli bethu kabananzelele ukuthi lapho nxa behamba bebuthanisa abantu, kabananzelele izimiso ezafakwa yi-WHO lezafakwa yi-Government of Zimbabwe ukuthi abantu bahlalelane kathana lakhathana njalo begqoka ama-mask. Lokhu ngikukhuluma kakhulu ngoba ngilokukhathazeka ngendlela health ambassador ayenza ngayo. Lapho nxa sibona amapikitha abantu babe bengahlalelananga kathana njalo lokho kuyayenza umkhuhlane memetheka.
Udokotela Henry Madzorera, ingcwethi wezempilakahle owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sohulumende womanyano, ukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise isimo sezempilakahle elizweni ngoba ukukhalala umsebenzi okufuna ukwenziwa ngodokotela asebehlele emsebenzini wesikhathi eside ama-senior doctors kuzokwengezelela kumonakalo ovele ukhona elizweni kwezempilakahle.
Government's failure to deal with the senior doctors' grievances.
Ukwehluleka kwakhe uhulumende ukulungisa udaba labodokotela asebelesikhathi besebenza kuzodala inkinga enkulu. Uhulumende kumele angaluthathi lula lolu daba. Siyazi ukuba odokotela abasanda kuphutha izifundo zabo kanye labongi bevele kade bakhalala umsebenzi. Vele ezempilakahle sezikusimo esibi elizweni. Kazilutholi usizo olwaneleyo izigulane. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela asebelesikhathi besebenza sekuzongezelela kunkinga ezivele zikhona kulolu hlangothi.
Stoppage action will be catastrophic.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo kanye lozulu bahlezi bekhonona ngokwenza kweziphathamandla zikahulumende ezibhoda santando elizweni zibuthanisa abantu emihlanganweni okubeka uzulu engozini yokuthola leli gciwane. Kunje umkamongameli unkosikazi Auxilium Mnangagwa ongummeli njalo wezempilakahle elizweni uqhuba imihlangano yokufundisa uzulu phezu kwaleli gciwane okungokunye kwabathi kungabangela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kunjalo nje abenhlanganiso yomanyano wamazwe angentshonalanga e-European Union baphele Zimbabwe isipho sezigidi ezilithumi lasithupha zamadola eMelika yokusiza abaswelayo ngalesi sikhathi se-COVID. Embikweni owethulelwe abezindaba, ummeli wohlangothi olubona ngosizo ngesikhathi sengozi, uMnumzana Jonas Renalchich, uthi abenhlanganiso yakhe batholisele imali ukusiza ikakhulu labo abalahlekelwe yizifuyo kanye lezilimo ngenxa yokungani kuhle kwezulu kubangelwa ikuguquka komumo womkhathi i-climate change. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uMnumzana Mazwi Ndlovu, ilunga lalo lebulilima East Ward 2, uBhobhile ngolwesine kulandela ukutshaywa kwakhe ngabatsha bebandla le-ZANU-PF ngemva kokukhonona ngendlela ukudla okwabiwa ngayo kulesi sigaba abebandla lakhe bengakutholi. I-Studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance eMathebeleland South, uMnumzana Solani Ngwenya, uthi basazama ukuphathisa imuli kamufi yena okhangelelwe ukungcwatshwa ngolwesithathu. Kubikwa sokubotshwe ipholisa lesigaba eleNeighborhood Watch ngalolu daba, njalo amapholisa adingisisa ngalo. UMnumzana Solani nje mnyama moyo usichasisela okuningi ngalolu daba.
Ilokudana okukhulu ngokuwelwa ilifo elimnyama ebulilima East Ward 2 eGwambe. Okwenzakaleyo ngolwesine abantu babizwa eGwambe ukubana bazobhalisa ukubana bazahola umumbu. Abantu babebaningi kakhulu. Kuthe ngolwesine khona lapho indoda eyiyo esichileyo wasebuza ukuthi kungani yena engabhalwa. Umazi uthe nxa esebuzela ukuthi kungani engabhalwa, bathi asoze bembhale ngoba lowo mumbu ozoholiswa abantu ngumumbu wezano. Engumumbu wezano nje akumelanga ukuthi yena ebhaliswe. Uthi wokunanzelela wasenanzelela ukuthi kakhulu abantu abaningi sebekhona lapho sebeqala ukumangala. Kwathi abanye abayi-6 abanye labo bakhuluma okufananayo ukuthi kungwani umazwi engabhalwa. Chairman wezano wasesithi hhayi ukudla lokhu ngokwezano, akusiko kona kona abantu bathe sebebhalela abantu wathi ayena wazibuza umazi ukuthi wayengabhala uthe sokunjalo ke basebesithe abantwini hayi libuye kusasa elingabhalwanga lina ngolesihlanu sekhulumisana nani ukuze silibhale ngolesihlanu komazi basufuka bebuyela khona ngale kanti kwasokuyiplani vele uthe efika wathula ukuthi abaningi basebegqoke izigqoko zabo zezano PF bathe ngokufikeni basebembuza ukuthi wena ubusithini wena ukuthi wawo khala ukuthi awubhalwa kwaba kuqaliswa konapho kwakhulunywa kwathi ubaba uTuboy Moyo owayenguthichara ePhumuza onguyo lipholisa lesigaba waseqalisa ukubopha umufi bathe sebembophile bonke la mapholisa abayiba besigaba bekhona lapho baqalisa ukumtshaya sebehlangene bonke lalaba bezano PF bamtshaya bathe ngokumtshaya kwabo ngeFriday impela bamlimaza kakhulu wathwalelwa esibhedlela uthe ngokuthwalelwa esibhedlela ePlumtree wadluliselwa kobulawayo kwathi izolo ke waba umuntu ositshiyayo etshona.
Udaba lolu lubikiwe yini emapholiseni njalo athini ngalo?
Udaba luhanjisiwe emapholiseni okokuqala bathi umzali ubaba wakhe uthe sesiyakhona ngale emapholiseni wafika wathola istatement sesikhona kwathiwa kasayine kuphela. So ke sithe nxa sibuza amapholisa athi khona hayi.
Lowo ngumnumzana Solani nje Mnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDC eMathebeleland South. Kusenjalo isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland South, umnumzana Malaki Nkomo omela insiza South edalele ePhalamende, uthi lanxa engalalwazi lokwenzakeleyo ngalolu daba kuyadanisa njalo umthetho webandla lakhe awuvumi ukuthi ukudla kwabiwe ngokukhethana.
Ukuphuweni kokudla siyakwazi ukubana osikomithi kanye nezisebenzi zikahulumende ndawonye lamasabhuku yibo abantu abama phambi kwabantu belungisa abantu abafanele bathathe ukudla. So amboni mina ukuthi abantu uma sekuthe kwenzakala isehlakalo esinjengalezo sebengathi iZANU-PF ithe. iZANU-PF ayingenele entweni zokudla. Abapha ukudla kukhona kulotshelwa ku-constitution ukuthi ngobani. Yisebenzi zikahulumende ezikukhokhela amasabhuku bendawonye laba-social welfare kanye besupervisor u-DA. Ibona ngani kunjalo kokwepolitics hayi.
Ye manje labanxa bekhuluma bona ukuthi ngempela libona ingani bengabe bezibazela nje lokho akungeke kwenzakala njalo.
Abantu bathanda ukuthi ezizinto bathanda ukuthi bangcolise ibandla eleZANU-PF. Wathi qinise likhona ukuthi amboni mina ukuthi kulabantu abangasukela kanjani ngoba sinakhangela abantu elayindini. Abantu bahlezi ngobuhlobo, abantu bahlezi ngobungani, abantu bahlezi ngokwazana. Kunjalo nje abantu lokho sibeselani inkasabhuku. Bazani ukuthi ubani lo ngubani, lo ubani lo ngubani. Amboni ukuthi bangasuka kuze kube nokupoint ukuthi nase singabe ezANU-PF akuhlani abantu be-MTC. Abantu baphila ngokwazana ezigabeni zabo. Okwepolitics ngakusebenzisa ikakhulu thina iZANU-PF sikwazi ukuthi i-politics sisebenzisa ngokuya kuma-elections. Siyaceda lapho sesiqalisa thina ukuthi wonke umuntu ngaphansi kukahulumende onjani okhethwe ngabantu. Kulusizi uma kuthe kwaba nesehlakalo esinjalo ukuthi umuntu agcine esifo. Kodwa mina ngokubona kwami uma kuthe kwaba njalo kungaba kuyikwenza kweziphiwe. Ayikhona ibandla leZANU-PF, abantu bangangifanele ibandla leZANU-PF. Abangabe bakwenzile ababanjwa amapholisa ababotshwa. Ekuphuweni kokudla siyakwazi ubana osikomithi kanye nezisebenzi zikahulumende ndawonye lamasabhuku yibo abantu abama phambi kwabantu belungisa abantu abafanele bathathe ukudla. So amboni mina ukuthi abantu uma sekuthe kwenzakala isehlakalo esinjengalezo sebengathi iZANU-PF ithe. iZANU-PF ayingenele entweni zokudla. Abapha ukudla kukhona kulotshelwa ku-constitution ukuthi ngobani. Yisebenzi zikahulumende ezikukhokhela amasabhuku bendawonye laba-social welfare kanye besupervisor u-DA. Ibona ngani kunjalo kokwepolitics hayi.
Ye manje labanxa bekhuluma bona ukuthi ngempela libona ingani bengabe bezibazela nje lokho akungeke kwenzakala njalo.
Abantu bathanda ukuthi ezizinto bathanda ukuthi bangcolise ibandla eleZANU-PF. Wathi qinise likhona ukuthi amboni mina ukuthi kulabantu abangasukela kanjani ngoba sinakhangela abantu elayindini. Abantu bahlezi ngobuhlobo, abantu bahlezi ngobungani, abantu bahlezi ngokwazana. Injalo nje abantu lokho sibesela ngikasabhuku. Bazama ukuthi ubani lo ubani. Abantu bangasuka kuze kube nepoint ukuthi nase singabenza MPF, akuhlana abantu beMTC. Abantu baphila ngokwazana esigabeni zabo. Okwepolitics ngamsebenzisa, ikakhulu thina iRandpf sikwazi ukuthi ipolitics isebenza ngathi kuma-elections. Siyaqeda lapho sesiqalisa thina ukuthi wonke umuntu ngaphansi kukahulumente onjani othethwe ngabantu. Kulusizi uma kuthe kwaba nesehlakalo esinjalo ukuthi umuntu agcine esifo, kodwa mina ngokubona kwami uma kuthe kwaba njalo kwaba kuyikwenza kwezikhiwe, hayi khona ibandla leZANU-PF, abantu bangafanele ibandla leZANU-PF, abangabe bakwenzile ababanjwa amapolisi ababotshwa.
Lo umnumzana Malaki Nkomo, isiphathamandla sebandla leZANU-PF eMathebeleland South, njalo emela insiza South edalele parliamente. Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe iCOVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakala beligcikwane leli liqansa okwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule izihlobo alenelisi ukungena kulolu hlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elemelika libikwa lilabantu abazinkulungwane phose ezingamashumi athoba minembili 78,000 abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye la izolo ngesonto kuphela. Leli nani selikhuphule inani lasebefunyanwe belaleli gciwane elizweni leli kwaba izigidi ezedlula ezine 4.23 million kubika abekolejini leJohns Hopkins University. Isigaba seCalifornia yiso esikhokelayo ngenani eliphezulu lababanjwe bele COVID-19, lilandelwa isigaba seFlorida. Abenhlanganiso yezindaba eBloomberg babike ngomvulo ukubana umcebisi omkhulu kweziphathelane lezomvikela welemelika, uNational Security Advisor uRobert O'Brien, uhlole watholakala elegciwane leCoronavirus lamhlanje. O'Brien ubikwa ethelelwe leli gciwane embuthaneni wabemuli yakhe. Ngakho ke kathesi uhlezi eyedwa emzini wakhe engahlangani labanye abantu labemuli ku-self-isolation, kodwa esebenzela engekhaya. Abaqhuqhuzela ukulondolozwa kwelungelo loluntu kwele Malawi bakhuthaza uhulumende ukubana ehlise inani lezibotshwa ezisemajele ngemva kokuphuma kombiko othi kulezibotsha ezedlula amashumi amahlanu 51 ezifunyenwe zile COVID-19 nganye labalindi abalishumi lasithupha 16 besithi kabakhululwe bonke asebele gciwane leli ukuze bengatheleli abanye.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo ezivele zibhekane lodubo lwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu komkhuhlane we-COVID-19 zikhala ngokuthi lezi nhlupho sezisengezwa ngokutshona abantu belayinele ezibholaneni lasezimoteni zekhansili ezibabela lawo manzi. Bathi batshona besondelene duze leduze okulakho ukumemethekisa i-COVID-19. Ngalesi isikhathi idolobho leli likhokhela ekubeni lenani eliphezulu lasabebanjwe belegcikwane leli eZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Iningi labantu bakobulawayo lithi likhathazekile ngoba phezu kodubo lwamanzi sebebhekane lodubo lokuqansa kwabatholakala bele COVID-19 edolobheni leli. Nanku selihamba phambili ekubeni lenani eliphezulu lababanjwa i-COVID-19 ngoba betshona befolele ukukha amanzi ezibholaneni lakumatanka amanzi ezimota zekhansili. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Onias Chuma usole kakhulu ukusilela kwamanzi ethi kwenza abantu bengananzi iziqondiso ze-lockdown.
Udubo esibhekane lalo ludubo lwamanzi and yathola ukuthi uhlupho lwakhona singase siye esibhananeni sesihamba singabantu sibaningi sifike siminyane ngaba dubo le COVID asaka ukuthi kwenziwe njani kungela social distancing akula lo muntu omonitor abantu ukuthi yamonitor kanjani ukuthi at least ibe isiphathe kanjani phambi kwa I mean social distancing
esinye njalo isakhamusa kobulawayo undodana moyo uthi i COVID 19 iyasabalala ngesiqhubu esikhulu kubangelwa ukuthi abantu bafuqwa ukudinga okokuziphilisa
sinanzelela udaba lomkhuhlane we COVID 19 luqhubeka lukhwela malanga wonke obulawayo iningi labantu libamba umkhuhlane lo lokho kubangelwa ukuthi abantu kobulawayo bayahlupheka baswele ukuthi baphile njani
olwena amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukumemetheka kwe COVID 19 kuliqiniso ngoba abantu abalamanzi okugeza izandla njalo abantu bahlala beminyene
okwenzakalayo kobulawayo okubana amafigazi ayaqansa kungabe kuliqiniso kodwa okulusizi ukuthi ungakhangela abantu badubeka bagcwele iganga lonke emabhasini i-testing yangkhona isiphuwa so ngibona ngazathi vele ubulawayo uzadlala ama-figures eqansa ngabantu abavela outside the country South Africa ubulawayo olabantu abaningi abakhambe South Africa so konke khonoku kutshengisa ukuthini ama-figures azaqansa njalo ukuswelakala kwamanzi kobulawayo khonoku njengoba sikuthiwa ukuthi every time umuntu kuze geza izandla akula manzi
Isikhulumi sekhansile edolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaze ukuba idolobho alisela manzi yikho sebeyabela abantu amanzi kuhlelo lwe water shedding
uba sikhanyela amanzi la akumadamu njalo lamadamu asesiwasebenzisa kathesi kusho ukuthi amanzi angenayo edolobheni esesiwatreata kuba akhona ukuthi etreato sesiba malutshwana esesikwenza njengedolobho sesi ngezelile ama hours lapho esihlala khona singalamanzi sesithi amanzi azabuya once a week
inani lababanjwa umkhuhlane we COVID 19 lokhu liqansa okwethusayo edolobheni lakobulawayo elihilo eselikhokhela ukuba lenani eliphezulu elizweni jikelele labantu asebethe babanjwa lomkhuhlane lokulahlekelwa ngumphefumulo Lolu dubo lwe COVID-19 lubikwa selumemetheka lasemhlubulweni wonke nje kweMandebeleni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo lisile ngesikhala senaliti ekugonyulweni esigabeni se-English Premier Soccer League iqembu lomdlalo wenguqu ele-Aston Villa lona elidlalelwa isizalwane saseZimbabwe uMavela Sinakamba. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu la-Aston Villa liphutshe imidlalo yalonyaka lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane lile mihlomelo ngamashumi amathathu lanhlanu ngemva kokuba libe ngutshikilobhanxa 1-1 leqembu le-West Ham emdlalweni walo wokugcina. Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu kwelezimbabwe bewulandela lumdlalo ngoba iqembu le-Aston Villa lidlalelwa ngumdlalo odabukayo kwelezimbabwe uMavela Sinakamba njalo uyise walumdlali u-Anthony uthi bathabe babamanzi ekupheleni kwawo.
Sijabule kakhulu nge-survival ye-Aston Villa asilalanga thina Nesilala ngabo 2-3 we chatted lo mavi from 12 up to 2 everyone was happy ngabo bruru bakhe khona ngale abanye angilalanga sibe sithabe kakhulu because singakhangeli ukuthi team is a survivor it was a miracle kona pasi jabule sifile
amaqembu amathathu akhunyulwe kusigaba se-English Premier League ngabaliswa ele Norwich ele Watford kanye lele Bournemouth iqembu le-Aston Villa like ladlala kweminyaka ethile kusigaba esiphansi khona le kwelengilandi njalo u-Anthony uthi uMavela uthembise ukuba ngomnyaka ozayo bazadlalela kude lasemsileni wengalane
because uthi hayi bekunzima since waya overseas from France Netherlands Belgium uthi hayi English league kuyafiwa but uthi hayi come this coming season kuyabe sekufiwa because sebekwazi ukuthi vele kuhamba njani abasesabi team into esifana lazonezo.
Iqembu leLiverpool leliphakamise isicoco kwelengilandi ukuthi amanye amaqembu azaphatheka kumncintiswano we-UEFA Champions League ngabalisa eleManchester City yona iliqede lisendaweni yesibili eleManchester United eliqede lisendaweni yesithathu kanye leChelsea eliqede lisendaweni yesine. Olunye udaba olufanayo iqembu leYeni Malatyaspor elaseTurkey elidlalelwa ngumdlalo kweleZimbabwe uTeenage Radebe ligunyulwe kuligi yaphezulu khona lekwele Turkey ngemva kokuqeda imidlalo yalo lisendaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo. Bekungumnyaka walo wesithathu ukudlala kusigaba se-Turkish Super League leli qembu, ikanti uHadebena bekungumnyaka wakhe wakuqala ukulidlalela. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji.
Singakehlukani sihlobo, ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye, 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.